So kuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Kanjani sihlobo esithandekayo olamukela emoyeni ngenjabulo ngomgqibelo mhla ka 24 kuLwezi 2017 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Obe ngumphathi ntambo wezemali umnumzana Ignatius Chombo yena obotshwe libutho ekugengulweni kukahulumende watshaywa kakubi ngamasotsha uzamiswa emthethwandaba namuhla. Umthethwandaba we-High Court unquma ukuthi ukuhluthunelwa kukamongameli Mugabe intambo zombuso libutho yinto esemthethweni. Elebotswana lithi lizimisele ukusebenzelana kuhlelo hulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Obe ngumphathi ntambo wezemali umnumzana Ignatius Chombo yena obotshwe libutho ekugengulweni kukahulumende kamnumzana Robert Mugabe watshaywa kakubi ngamasotsha uzamiswa emthethwandaba namuhla setheswa icala lobuhuquluzi. Igqwetha likaChombo umnumzana Lovemore Maduku uthi uChombo ulaliswe esibhedlela ngolwesine. Umthethwandaba we-High Court uthi ukugenqulwa kukahulumende kamnumzana Robert Mugabe embusweni libutho yinto esemthethweni. Kusinqumo asethule izolo umahluli uJustice Chiweshe uthe amabutho athethe inyathelo leli ngoba bezo kulabantu abaduzane loMugabe ekade sebesenza bona umsebenzi wakhe lanxa bengavunyelwa ngumthetho. Abalwa impi yenkululeko yibo ababekweze isicelo kuleli dale besithi bafuna litsho ukuthi akulamthetho oyephulwa libutho ngokususa uMugabe. Kolunye njalo udaba umthethwandaba munye unqume izolo ukuthi uMugabe wephula umthetho ngokuxotsha uMnangagwa. Umongameli wele China umnumzana Xi Jinping lo wakwele Russia umnumzana Vladimir Putin sebetshayele ihlombe umongameli Emmerson Mnangagwa ngokungena esikhundleni lesi njalo bathi bamfisela inhlanhla. Elebotswana selithembise ukusebenzelana kuhlelo hulumende kamnumzana Mnangagwa emizameni yokubuyisela eZimbabwe esimeni sakuqala lapho umnotho owawuzinzile uzulu esidla esutha. Kuvika uMartin Ngwenya.
Eminyakeni embalwa edluleyo bekungasekho ubudlelwano obuhle phakathi kwelizwe leBotswana leZimbabwe. Umongameli weBotswana umzana Ian Khama ubehlele echothoza uMugabe esithi ungumbusi omubi oncindezela abantu bakhe njalo kumele ayehle esihlalweni. Kodwa ukuphatheka kukaKhama emkhosini wokugcoba umongameli Mnangagwa kube yisibonelo sokuthi ngempela eleBotswana selizimisele ukusebenzelana leZimbabwe. Le yinto ethose abeZimbabwe abahlala kumbe abasebenza kweleBotswana. Omunye wabantu laba unkosikazi Sipho Mhlanga.
Kube kuhle ukubona uKhama kulo mcimbi wokubekwa kukapresident. Kuyatshengisa ukuthi amazwe omabili sengabangane njengakuqala.
Umongameli Khama ulobele uMugabe incwadi ngeviki edluleyo emkhuthaza ukuthi asuke embusweni ngemva kokugenqulwa libutho. Engakayi eZimbabwe uKhama utshele intatheli zindaba eBotswana ukuthi kamzweli uMugabe ngendlela ekhitshwe ngayo. Noma nje abanye bemthakazelela uMnangagwa bakhona abafana loRyan Moyo abathi akulalutho lokujabulela.
kukhanya babona mina abantu bajabulile kodwa mina hayi angikho kulabo abajabuleyo abantu ngikhona beza libona iqiniso basuke balibala ukuthi indoda lobeyirathi endlwini kamgadi kabachiya nanga
umnangagwa uthe ukhetho luzaqhutshwa njengoba kuvele kwehlelewe ngomnyaka ozayo izizalwane zezimbabwe seBotswana zithi zanqaza ukwamukela lokhu ziloyisa ukuthi ukhetho lolu lube olukhululekileyo kungela kuxolebezela unkosazana Irene Dube ungomunye wabo
okokuqala siyamamukela upresident omutsha sikhangelele ukuthi aholde i-rule of law ancedise ukuthi abantu bangatshaywa nxa sokusiwa kuma-elections ukuze sibe lethuba lokuzikhethela upresident esimfisayo okwesibili thina njengabantu bemathebeleland sikhangelele ukuthi sibe included lathi kuma-programs e-development akhona ngenxa yokuthi lokho kwasuka ku-1980 asikaboni lutho olukhanyayo
ziningi izizalwane zezimbabwe ezihlala eBotswana ezabalekela ukutshabalala komnotho ekhaya emnyakeni edluleyo zazudinga imisebenzi kuleli kumbe ubuphepheli zibalekela uhlukuluzwa ngezizathu zombusazwe ngingumartin ngwenya oyindaba zestudio 7 ngisabulon ngikole eBotswana
Ibandla leMDCT lithi lifuna kuguqulwa imithetho ephathelane lokhetho ukwenzela ukuthi ukhetho lomnyaka ozayo lube ngoluzasuthisa wonke umuntu. Sixoxele siphatha amandla saleli bandla kwele Melika umnumzana Mzobanzi Ncube yena othi umnangagwa ubemele axolise izolo ngombhuqazwe wegugurahundi.
Kumele ukuthi i-government kube into yokuqala ukuthi umnankagwa ngawuyenzile ukuthi axolise aphinde atho lokuthi khona izizalwane zonke lezi ezabulawela izihlobo zizabhadalwa njani i-government. Into yokuqala leyo ukuthi uzame ukuthi uthokozise kakhulu abanye abantu aba-affectwa i-government yena le e-ZANU PF. Yukho engubona kuqakathekile kakhulu ukuthi sonke nxa siyabuthana ke sesithi sesizama ukuthi sakhe ilizwe lethu wonke umuntu uyabe sezizwa seyi-part of this new Zimbabwe hayi khona ukuthi just a few nje abantu abazathaba ukuthi hayi lapha sesilento entsha but abanye lokho besele emaceleni ngayo uyabo konke nje sengikhulumela futhi lamanye ama-opposition parties ancedisayo nje sasibabona abantu bama-opposition lapha labo bejabula sibili bekhankasa bethaba ngokuthi umgabe sephuma embusweni kodwa ukubonga kwakhona ngumongameli omutsha lokhu nje okuvele kumnankagwa bekungayisikho lokhuyana okutshengisa ukuthi ngumuntu nje ozimele sibili ukuthi laye simzwile sithi let bygones be bygones so kumele ukuthi nxa sisenza njalo wonke umuntu azizwe a part of that letting bygones be bygones
mhlawumbe ube khuluma la ngendaba yegugurahundi khonapho esithi let bygones be bygones okwedlulayo akube ngokwedlulayo mhlawumbe ubeyiphatha layo leyo ndaba esithi yasixolela neni sihambe phambili
uyabona ke le yangabe iyinhlekisa kakhulu ebantwini be-Midlands le-Matabeleland mnumzana Nkomo ngoba uyabona ukuthi abantu abadlula 30,000 ababulawayo awusoze uphonge ukuthi let bygones be bygones kambe sure asonto ngathi ungumongameli welizwe uphonge kuma nje ukuthi hayi let bygones be bygones akukhohlwe nini ukuthi hasa i-government yethu yabulala abantu aba-over 30,000 kambe sure ungabe kuliqiniso khonoko kungabe kuphilisana ukuthi sitsho ukuthi khona sesizama ukuthi sakhe ilizwe sikhuluma izinto ezinjalo specially zivela kumongameli kuyayangisa lokho kakhulu Nkomo
ukhetho uthi luza kwenziwa njengokuhlelwa kwalo kumnyaka ozayo libona guqula na imithetho ephathelane lokhetho ophosa lokunye leminye imithetho efana labo IPA kungakayiwa kukhetho ukwenzela ukuthi luqhutshwe mhlawumbe ngendlela esuthisa wonke umuntu
ukuthi sibe lokhetho olulukhululekileyo kumele ukuthi imithetho yena leyo sivile njengabo uphosa labo IPA ikhitshwe uyabona ukuthi bekuzaba mnandi kakhulu nxa singamuza umongameli lo umnankagwa ekhuluma sivili khona phane mile esithi mina njengomongameli omutsha sengizimisele ukuthi imithetho le enjengokuthi iphosa i-IPA ngizayitshintsha uyabona umongameli okhuluma njalo e-addressa abantu bakhe esithi khona umthetho njengalowo owafakiwe wephosa weIPA ngizawukhipha. Lokho kutshengisa abantu abalaleleyo ukuthi khona umuntu lo sebujonga ukuthi atshintshe izinto. And then aphinde futhi athi ukuthi si-attract ama-investors ukuthi abuye lapha elizweni ezo-investor kwenza ukuthi abantu izizane zakithi zibe le msebenzi. Thina i-government sizatshintsha imithetho yethu ye-indigenization siyikhangele kuhle ukuthi yenzeni i-attract laba abantu ababuya bezo-investor. Uyabona? So into efuna ukuthi sizizwe lezo, uyabo? Ukuthi labo abasifakela ama-sanctions sizakhuluma labo ukuthi khona besitshele ukuthi kuyini thina kumele sikwenze ukwenzela ukuthi siphinde sibe lokuzwanana futhi. Sizama ukuthi thina njengezizalwane zaseZimbabwe sikwenze ukwenzela ukuthi sizwanene namazwe wonke. Uyabona? Yizinto esifuna ukuthi sizizwe lezo. Ayikhona ukuthi ukuchaya ibhoda ngale nje uphomchaya indiva kungazwakali ukuthi uthi.
Umnumzana Muzi Ncube isiphathamandla se-MDCT eMelika. Kunjalo nje incwadi kwezombusazwe uDokotela Nkululeko Sifandala uvumelana loNcube.
Ukhanye lokhu eseceleni kakhulu lezana PF kafuni kuyidanisa ngokusitshengisa ukuthi ubona abantu bemabandla aphikisayo kodwa sithi yena kungabi londlakela lokhu into lo former president uMgaba ayitsho sonqala ukubona esentshintsha umthetho wokhetho ewenze ukuthi kulandelwe isisekelo sombuso njalo le commission yokhetho ikhetho ratha.
Aba kwamanye amazwe ubathembise ukuthi eZimbabwe lizimisele ukudlelana kuhle lawo wonke amazwe omhlaba. Ubona ebasuthisa na ngamazwe yakhe la?
UPresident Mnangagwa uyakudinga ukuthi abamanye amazwe badlelane laye kakhulu ngendaba ezimbalwa akhangelane lazo. Ezifana lokuthi uPresident Mnangagwa ule report yakhe e-United Nations eyathi yena wabhidliza inotho ye-DRC. Le yenza ukuthi adinge ukudlelana namazwe amqoka aqhakathekileyo afana le-America le-Britain ukwenzela ukuthi indaba le ingalilokhu imlandele siya phambili. Ngoba yena uhlezi egatsheni olungaluhle kakhulu ngaleyo ndaba ngoba amazwe angaphetsheya angamlandela ngayo amthwalise nzima kakhulu nxa kuyukuthi engaphangisanga wavumelana lawo. Ngibone ngani uzaphumelela njalo uzalwisa ngoluzima uzalwisa kabuhlungu ukuthi ubudlelwano bakhe lamazwe aqakathileyo aphetsheya anjenge-America leBrithani abe ubudlelwano lobu bube buhle kakhulu okwesikhathi eside kakhulu. Khonokho mbona kuzasiza abantu beZimbabwe kwezomkhonomi kodwa ngingazi ukuthi kwezelungene labantu kungenza njani ngoba phela kwanda ukuthi nxa kulo strongman e-Africa ebusa kwanda ukuthi aphonge ukudlalisa nje ilungelo labantu amazwe aqakathekileyo njenge-America leBrithani akhangele eceleni nxa yokuthi ona ayathola ubudlelwano obuhle lalelizwe.
Incwadi kwezombusazwe uDokotela Nkululeko Sifanda.
Linjani mahlabe zulu, linjani zulu kandava. Sifisa ukulibikela ukuthi sizalethulela udaba lokugcotshwa kwamnumzana Emmerson Mnangagwa ngesikhathi kusenzakala kusasa emsakazweni we-BOA Studio 7. Sizasixhuma kumagagasi athi 909 AM 4930-15580 laku 6080 kHz shortwave. Sizaqalisa ukulethulela udaba lolu kusukela ngo-10 AM kuze kuye phela. Bukelani njalo la ku Facebook ukhasi lethu le BOA Ndebele la ku VOA Short.
Land of sunshine, land of plenty, land of blue sky.
Leyo yipromo ebesilipheke leyo na ngokucotshwa kukaMnangagwa sisuke sayidlala ke manje kodwa isikhathi sayo njengohulumende odluleyo sesedlule. Usikomitshi wamapolisa umnumzana uGustin Chihuri uhozwe ngabantu emkhosini wokugcotshwa kukamongameli Mnangagwa izolo eNational Sports Stadium kwangani ngumdlali webhola okhuthe umbekwa. Kodwa umkhokheli wamabutho uGeneral Constantino Chiwenga wamukelwe kuhle kakhulu umhlawumbe ngesizathu sokuthi nguye okhokhele ukugenqulwa kombuso kaMgabe. Ubathabile Masuku usipha lolu daba.
In Inkulungwane zabantu bezicwele eNational Sports Stadium eHarare bezobona ukugcotshwa kukamongameli omutsha. Umculi odumileyo uJah Prayzah nguye obehlabelela njalo umumo obulapho ubufana xathu legigi lokuzijabulisa. Ngesikhathi inkokheli zebutho lamapholisa kunye labaphethe amajele bethembisa ukuthi bazasebenza ngobuqotho ngaphansi kukamongameli Mnangagwa, uZulu ujabule kakhulu, ikakhulu kusafunga umkhokheli webutho uCommander General Constantino Chiwengwa.
Your Excellency, I, Constantine Zubeya Dominic Nikazino Chiwenga, Commander of the Defense Forces of Zimbabwe, on behalf of all officers, men and women of the Zimbabwe Defense Forces, do hereby solemnly and sincerely swear.
Ngesikhathi sekufunga uCommissioner General Augustine Chiwuri, uZulu uvungame wamhoza abanye bememeza ukuthi ngayende ngayende ngesishona, okutsho ukuthi akahambe.
Hayi, okay. Augustine Chiwuri, Commissioner General of Police, on behalf of all the officers, men and women of the Zimbabwe Police Service, do hereby solemnly and sincerely swear, affirm and declare our true loyalty to you, Your Excellency the President of the Republic of Zimbabwe.
Kusukana ezithanda kwedlula, uZulu ikakhulu abachayeli bathi babethwa ngumoya ngoba amapholisa engekho emigwaqweni kulandela ukungenela kwebutho kwezombusazwe. Olilunga ledale lephalamende owebulawayo unkosikazi Thabita Khumalo uthi basakhangelele ukuthi babone ukuthi uMongameli Mnangagwa uzagcwalisa izithembiso zakhe bengakathathi amanyathelo okuzama ukumqondisa.
Sokumele acace xa isithi uzadinga uyadingela abantwana beZimbabwe imisebenzi eyidinga njani, abantwana bayithola njani leyo msebenzi. Ngoba thina njengebandla leMDC ukucubungula kwenzileyo lezifiso lezazinika uZulu zihambelana lezifiso eziku policy document yethu okuthiwa yijuice. So sithemba ukuthi akazange akhiphe izifiso zethu wasifaka kuye. So sesamlindela ukuthi asazise njengabantwana beZimbabwe ukuthi lezi zifiso uzazifeza njani njalo nini.
Evumelana loKhumalo, ilunga ledale lephalamende uPriscilla Misehairambu Mushonga uthi khathesi awukacaci ukuthi ozatshintshwa kunkokheli zebutho lamapholisa ngubani, kodwa ukhulume okusobala ngomgabe ukuthi akasoze abotshwe.
Okokuqala ngingathi iphume kuhle ngoba uyenza ukuthi sizwisise izinto kade zibuzwa ngabantu lathi besifuna ukuthi ngasiyazazi njengabantu abangamalunga ephalamende. Okokuqala yikuthi besivele sibuzana ukuthi pho into kaMgabe izahanjiswa njani. Sikuzwile nikhuluma ukuthi hatshi uMgabe ngubaba welizwe, uMgabe ngumuntu lo owasebenza laye, kukhanya akula nto ezakwenzakala ngento kaMgabe.
Unkosikazi Siphiwe Dube uthe bahlukunyezwe kakhulu ngamapholisa njalo bakhangelele ukuthi kutshintshe indlela ababeqhuba ngayo umsebenzi. Uthi nxa kuqathaniswa indlela amasosha ayasebenza ngayo emgwaqweni lokwenza kwamapholisa, isosha belile hlonipho njalo lingahluphi uZulu ngokufuna imali yokufumbathiswa.
Ngokubona kwami ngubonileyo kusenzakala, ngibona ngani kubalulekile ukuthi nga at least security yatshintshwa, especially kusector kaChiwuri, ngoba nginazayo ukuthi uChiwuri indlela abantu abamhoze ngayo ngena iyatshengisa ukuthi kulokungaphatheki kahle kwabantu, especially during i-time naleyi amapholisa ayiwe in control, amasosha ayiwe in control, amapholisa angekho in control, abantu bebethaba, especially in terms of corruption. Amapholisa they have a lot of corruption. Or at least maybe kungakhishwa yena uChiwuri kufaka umthetho eqinileyo, bona abantu abaphezulu bakhishwa khona umthetho eqinileyo, maybe ngxenye abantu eZimbabwe bangaphila ngcono. Ngoba sesikufuna i-change, sitshintshe upresident, sifuna ukuthi sitshintshe impilo yethu yonke itshintshe ukuze sikwazi ukuphila kuhle eZimbabwe.
Osebenza nenhlanganiso ezimeleyo uMagodo Ngamahlangu uthi amapholisa abengasakwazi ukuthi umsebenzi wabo ngowani, uthi abeseqakathekisa ukudinga imali ukuthi bathole imali okuyabe kuthiwe bayidinge.
Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
sekhuthaze umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi akhethe abaphathintambo abalohlonzi abaza kwenelisa ukuvuselela umnotho. Kubika uGibson Bebe.
Okhangele ukuncintisa kukhetho oluzayo edinga ukuba ngummeli weUmzingwane edalela iParliamente elilunga elizimeleyo uMnumzana Ronald Moyo uthi umkhulu umsebenzi uMnangagwa abhekane lawo. Umoyo uthi ukhangelele ukuba uMnangagwa asebenzelane labantu abalohlonzi njalo abalolwazi olujulileyo oluzathuthukisa impilo kaZulu abafana loMnumzana Gosana Moyo loMnumzana David Coulthard. Uthi ababili laba ngabanye babantu abamsulwa abathembekileyo njalo. Wengeze wathi angenza iphutha lokusebenza leningi labantu ababesebenza lomgabe uyabe ezigwaze ngowakhe ngoba uZulu elakho ukungamvoteli kukhetho oluzayo.
Angayenza iphutha lokubana asebenzisane labantu iningi lalabo abasebenzisane lomgabe. Ngokubona kwami engayenza njalo uyabe ezilengisile ngoba ngesikhathi sokhetho oluzayo kuyabe kusobala ukubana abantu bazabe bazamkhipha. Ngakho ngokubona kwami kumele akhethe ikhabhinethi elabantu abazimiseleyo ukusebenzela ilizwe leli ngoba sonke siyakubona ukubana liyopha njalo liyasilela nxa sesikhuluma ngezomnotho.
Amazwi kamoya agcizelelwe isikhulumeli sabasha ebandleni le-National People's Party uKhulani David Ndlovu yena oxwayise uMnangagwa ukuthi kumele ehlukane lemikhuba kaMgabe ekukhetheni idale labaphathi ntambo bakhe ikhabhinethi.
uMnangagwa kumele ake ame isizane ake akhethe ikhabhinethi eyiyo ezaguqula isimo seZimbabwe. Kunje asimthembi ngoba siyakwazi ukuthi ube ngumuntu onjani, kodwa njengoba sengupresidenti akulanto esingayenza. But kumele abize wonke ama-opposition parties ahlale lawo phansi bavumelane ukuthi masithi siyafaka u-finance minister, sifaka u-finance minister onjani.
Omunye njalo osakhulayo uThembelihle Nyathi uthi uMnumzana Mnangagwa kumele akhethe abaphathi ntambo abathembekileyo.
Esikufunayo lapha kugovernment liyazayikhetha kumele ibe inclusive and kube ngabantu abathembekileyo. Sesizwele thina ngamasela abantu bezalo kunini shiwa betshontsha izinto kungabhenefithi lutho. Akungeni abantu be-MDC, akungeni ama-candidates azimele odwa independent, akungeni lawo wonke o-MDC i-Welshman abakamjuru abakadabengwa. Sike sibone i-new change and into enkulu kakhulu esikhala ngayo sicela abantu abatsha bakithi abafundile
abasakhulayo labo kumele babe lesabelo kuhulumende kaMnangagwa baphiwe njalo lezikhundla kukhabhinethi ngoba ikusasa leZimbabwe lisezandleni zabo kutsho ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Mlungisi Dube. Abaningi bathi unzima umthwalo osemahlombe kaMnangagwa ngoba kukunengi okumele akulungisise ngokuphangisa ukugoqela ukuvuselela umnotho welizwe oseliminyaka qe ngamadolo. Imele iStudio 7 ngiseHarare, nguGibson Bebe.
Ngobani-ke umongameli Emmerson Mnangagwa? Nansi imbali yakhe ejulileyo. uMnangagwa wathetshulwa yingwe mhla zilitshumi lanhlanu ngenyanga kaMpandula ngo-1942 njalo wazalelwa eShabani esabelweni seMidlands. Kuthe ngo-1955 esekhulakhulile uMnangagwa wabaleka labazali bakhe bayahlala kwele Northern Rhodesia esiyiZambia namuhla. Bebalekela uhulumende woncindezelo ngoba uyise wayesaziwa ngokuphikisa umbuso wabelungu. Wafika ke khonale waqhubeka ngezifundo zakhe, wagxila njalo kwezombusazwe edinga indlela zokulwisa umbuso woncindezelo eSouthern Rhodesia ingakabi yiZimbabwe. Ngomnyaka ka-1962 uMnangagwa wahukwa ngumuyi uWili Musarurwa ukuthi ebambane labanye abalweli benkululeko phansi kwebandla leZaphu. Kulapho-ke ahlangana khona lamanye amaqhawe afana labo James Chikerema loClement Mahatshi. Wazophuma kuZaphu uMnangagwa labanye sebengena kuZanu ngo-1963. Ezokulwela impi yenkululeko wazifundela kwele Gibhite lakwele China elabanye abagoqela uFelix Santana bazobumba iqembu elaziwa ngokuthi iCrocodile Gang. Baphenduka ekhaya sebevela eTanganyika sebezolwisa abelungu. Wabosha ngo-1965 Mnangagwa ngemva kokuqupula isitimela ngebomba wagwetshwa wapika okweminyaka elitshumi emajele agoqela iKami. Wathi eqeda lapho wabuyiselwa kwele Zambia. Wasuka Mnangagwa eZambia wayabambana labalweli bempi yenkululeko kwele Mozambique belwisa abahuquluzi kulelo lizwe. Kulapho ke ahlangana khona lomgabe babanyamanye balwisa abelungu eleZimbabwe laze lathola uzibuse ngo-1980. Ilizwe lithese lisezandleni zabensundu, uMnangagwa waba ngumphathintambo wakuqala owayebona ngezomvikela. Kulapho ke abikwa waphatheka kumbhuqazo weGugurawundi owabulalisa abantu abedlula inkulungwane ezimbili eMidlands laseMathebeleland. Yikho nje abantu abaningi bemzonda kulezi ndawo. Ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Rejoice Ngwenya uthi ngalokho uMnangagwa uyesabisa njalo ulocuku.
Isihluku avela laso esihambelana leGugurawundi le-2008 lokuhluthunela amakhiwa amaplaza abo okungekho emthethweni, ngibona ngathi vele ingqondo yakhona ivele ikhona, kodwa abantu bayaguquka. Ye, nxa esesityelile nosegugqukile sizabana ngezenzo zakhe, kodwa imbali yakhe vele iyethusa.
Kodwa ilunga leZANU-PF uMnumzana Joseph Chuma uthi uMnangagwa ngumuntu ozithobileyo njalo uthi ucuku lwakhe kakaze alubone.
Lokho engikubonileyo namaqhathisela sebethunganidungani, hhayi ngeke ngamfaka esabeleni sabantu abalolunya lento enjani.
Eminyakeni eyalandelayo uMnangagwa waba ngusomlomo wedale lephalamende, waba ngumphathintambo wezemali, okwakhiwa kwezindlu emaphandleni, owezomvikela, owezemithetho njalo wazoba ngumsekeli kamongameli Mugabe ngo-2014. Abanye bathi ukuthula kwakhe kutshengisa ukuthi ngumuntu ohlakaniphileyo ongabambi inhlwa ngekhanda. Kodwa uMnumzana Rejoice Ngwenya uthi ukuhlukuluzwa aqhubeke ekwenziwa ngunkosikazi Grace Mugabe leqembu le-G40 engenzi lutho okwesikhathi eside kanye lokunqotshwa kaningi-ningi MDC eKwekwe akumvezi njengesihlakaniphi.
Ye, sizothiwa khona uligqwetha angazi ukuthi iyunivesithi laphaya khona yiphi, kodwa ukuba le digri yawuthi uhlakaniphile angiboni njengomuntu olengqondo ezikhaliphileyo.
Ingcweti kwezombusazwe uMnumzana Efidlela Ncube uthi lanxa bekhona abathi uMnangagwa ulocuku ulakho ukuphenduka.
Ububi esibubone busenziwa ngumgabe sibucabangela ukuthi izikhathi eziningi ubekhona la uMnangagwa encedisa lawo madecision, kodwa kakutsho ukuthi umuntu kaguquli.
Uxotshwe ngumgabe mhlaka 6 kulinyanga emedesa icala lokuzama ukumgenqula embusweni leqembu lakhe le-team Lacoste. Ubaleke wayaphephela kwele South Africa. UMnangagwa uphenduke elizweni kuliviki ngemva kokugenqulwa kukaMgabe embusweni libutho esezokuba ngumongameli. Ngezinye indlela uMgabe wayeqinisile ukuthi uMnangagwa wayevele efuna ukumgenqula embusweni. Kutsho abanengi.
Hi, Emerson Dambudzo Mnangagwa. Swear that as president of the Republic of Zimbabwe.
Ngimele iStudio 7 ngise Washington, ngingumntungameli Nkomo.
What's that?
Chema mtiro makosi kasi nsile watu kuchakule wafansi nsile wa chenga masi nkateli za mzoko nge nga yom koko nusile gazi sibe mshabe nwe stempiso mine sfiso nsele gini matamba mshope lapo kusima kona lingbo niseng pasope kanyane kanyane lingkupule nga lomtulu ikatila ile zilo kuli nzilo nsele smilo safan la sentulu vya nkataza ngomtazo nya panchaza njengo nyoni nchanchaza ngisa nga mapunchline sem nyango nyangongoza
kwa barati inzisa kupela sile profile yakhe lizayizwa khona ba emsakazweni kodwa okwamanje asehlukane nasihlanganeni ntambama ngo 7 o'clock olivalelisayo ngontungamilinkomo lichone kuhle